ndaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuzibandlela 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje.
Abakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasosha ngomnyaka ophelileyo, ngathi ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesikhathini esehlekile.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Akhe isabe sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Chamisa angahlangana labantu ngobakhulumisana labantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke.
Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe senjani?
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye sanda ngoba ungananzela namhlanje ngoba ngikhuluma nje edorobheni angaphambanisi kule garaje elilodwa elilefuelele empophoma okuthiwa yiphuma.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phakathi kokukhumbula abantu abayisitshiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi ezCTU phezu kokutshabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhlaka 14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare lakobulawayo lapho abanye abagqekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye batshisa izimota. Ngemibhobho abulala abayisitshiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi okudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika kakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasosha ngomnyaka ophelileyo, ngathi nesehlekile sikhanyela nje okathesi ukuthi kulimizelikhe ukuqhubeka siya phambili nokwethisela abantwana beZimbabwe njalo ngokufuna futhi ukubadikula kanye nokubatshaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli ukuma komnotho walapha elizweni laseZimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho lubabi khona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu konke kuhlanganisela izinto zembusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazinto. Izinto ezilokhuleke seziba yizinto esikula lapho ezazikhona ngoba khathesi singakhanyela imali yokuthi kuyatholakala kanye nokutholakala kwezinto impilo yakwaZulu lokhu isaselakala nezinhlupho seziningi kosuku kubangela ukuthi kuZulu atholakale ukufuna njalo ukutshengisela uhulumende ukuthi hayi kathazi ngezinto okuma kwazo. Khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende laye esekhanya esefuna ukuthisela uZulu kanye nokutshengisela ukuthi kuzimisele ukuletha imigobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uZulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uZulu ephakamela phezulu ngoba uZulu okwakathesi usezibonele yedwa ukuthi uhulumende kala solution njalo kana plan yokulungisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. So i-solution esisele yodwa kuZulu ukuthi ayenze nje ukutshengisela. So into abayimeleleyo nje ngeyokuthi nje maphonge ukupelwa nje ukuthi namhla kuyatshengisela kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini. UZulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukutshengisela ngoba vele sebekhadile ngezinhlupho ezikhangelanile ekubaphe ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezile kokuthi wonke umuntu kathesi sekwazi ukuthi hayi iyabheka.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa icingweni lontu kamili inkomo Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu ubunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uZulu. Lumbuthano bukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misotsi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bebambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation. Kwachaywa abantu kwabuhlungu omunye umama wephuka umbala. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divolu khulu kakhulu kade lube satshelwa nguhulumende ngoba kungumbiko ovela kupresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe atho awucabangayo kuZulu kazi weZimbabwe okuthengisa ukuthi sayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguZulu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana nomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesulwa kanjani ukuthi ke awukaZulu umkhononi ungalungiswa kanjani sesiya phambili. Bekungasinto enkulu kangaka.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko okudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Ntsamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudubeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekele ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Ntsamisa.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo, njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yama-uniform, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edolobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lele lempophoma okuthiwa yiphumu. Amanye amagaraji wonke awala dizili, awala petrol. So khonokho yikho okunye okuhlupha ngoba abantu basemzileni khonapha kuyaphelwa amafuweli. Amabhasi lawo esikhanya ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha, mba amafutha kafikanga kodwa uyananzela ukuthi ezimane eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars nalawo futhi abantu sebelengile. Ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba abalengile ezidengeleni lapho. Singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kunohlupho lwempuphu kulezi nsuku eZimbabwe. Kule mpuphu okwathiza okwathengisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50. Kodwa kwenzakalayo ukuthi impuphu ingavelile khona ezitolo angazi ukuthi ithathwa ngobani. Uzayibona isigcwele phandle emgwaqweni, iyabe isidula. Abantu bayathi befuna ama-$80, ama-$70 wayelisti bona beyithenga ama-$50 phakathi laphana. Okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo susehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle. Ucina usuyathenga nale edula yabe 110 yabe 120.
Kokuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile, kwenza kube ngcono yini?
Ole mali othwele imali, ngasikhuluma ngemali sebesikhuluma nge-bond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdola, nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngiyemfikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobha, ama-price akhona abethiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayipa. Inkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash, kodwa nxa usiyaswayipa isinkwa uswayipa emashopu la amanye ama-supermarket i-$80.50. So yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo.
Khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini? Iindwendwe zinjani namhla emabhanga?
Emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi mbhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisebemele imali yanamuhla. So khona kuyana lokhu kuluhlupho. Ikhona ibhange elilodwa engathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo-10,000. Makutshela ukuthi kufika before 8, ungafika ngo-7, ungafika ngo-8 o'clock exactly, bayakunika ikhadi lakho, bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela. Ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi ngivela abantu bezibhapha bala mali. So umuntu uyakunika 300 because uyakusuphose waqeda kuyimali kade vele usuthi uyakukhangela. So bayakunika 300 ngeviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo. Xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili futhi ngcono. Amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubone sokula bantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala. So abantu bagcina bengela mali, bayabuyela bengela mali nxa uthiwa balile gwatoli $50.
Intengo yempahla
akula lutho olwehlayo. akuthwali kuyaqanza ngavele ngathi akuba lehunga hunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa akuhle kulale kutshintshwa amaprayizi lisiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engayo i-interbank rate ibisika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe isika ubo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha nxa uyalusanda.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwelikamongameli Philippe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba leChronicle lithi kule muli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarandi, i-R50,000. Yizigelegeqe ezine ebezihlomile ngembhobho, imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulamapasipoti amathathu. Ngalokho ukholo Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. Uchiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengigedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani ku studio 7 ninjani? Asethembu ukuthi likahle ku studio 7. Khuluma noBaba Ncube. Nami ngitholile le number ze studio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje uma ngabe zikhona nathi sisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe, kodwa ngicabanga ukuthi sinalo-ke nathi ilungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonge bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli be-Studio 7 kundawo zonke ezihlukeneyo. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba, ngiseGoli eSoweto eMiddelland Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukugcizelela kakhulu laphana odabeni lwamatisha abadala. Amatisha yiwo aphethe ilizwe, amatisha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa amatisha, amasotsha umsebenzi katisha. So amatisha azama ukuthi amamele kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatisha engastrike until ezethole le nani imali ayifunayo, ngicabanga ukuthi ne-government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zabo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kulokhu kuthi hayi kuzalungiswa. Hayi abacatshangele.
Yebo, ngiphikisana wasangweni lona ise Johannesburg eJulius.
ayithi ngikhulume lo okugcina ke lamhlanje noma nje ama record ami engafundwa kodwa ayithi ngikhulume ke lokugcwala umlomo thina ezamandebele sifuna ukubuswa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uSteyn Raphael Khumalo asifuni ukubuswa ngomnangako kudala besibusa akunanto abasenzele yona ezumthwakazi bathokaza abahle asukumenini siseke inkosi yethu yiyo lento ezosisiza siphume nini endabeni zamashona ngithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe sengathi hey ipolitiki wathi wathi kodwa kusalayo kuyafana akuzwanwa sokungcono nje kuhlukaniswe izwe siphume nini kulabo abantu izinto eziningi zivalele ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangagwa nabothiwenga lapho usiza ngani nje uPresident banozo still sidle umroho abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho zibhizi zifundiswa ngabantu besihloneni uzoyichazelana ingane uma ingazwisisanga ngoba ufanele ichazelwe ngolimi lwayo umathibele nje yonke esegcwele ukuthi shaba esihloneni bayalamba ngapha izingane yonke into akulanto ehambayo siyacela sikhulume lokugcina-ke bamanje kati noma zengingawafundi ngiyaza nongeke niyifunde kodwa ngithi mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza
umsakazi omuhle onjani ngumduduzi wase-South Africa ozalo usesigodini mina mbone ngathi ngezindlela ama-sanction ngokuthi sibone mhlawumbe siyovota next lo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembu elizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezane yethu le sithi siyayithanda ayisenzele lutho alikho manje lizwe elingenamuntu weZimbabwe ngendama yokubalekela udubo lasekhaya hhayi abazama sobheka sibone
ye hhayi siyabonga kakhulu iStudio 7 umsebenzi awenzayo lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke ezifakayo so singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyo yenu yonke ya mina ngiphuma eGwanda lapha kodwa okwamanje niphila nila eSouth Africa into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment vele kalandaba lathi ugovernment uthithi uzenzela yena ukuthi azifidele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya ngiyangena ekhaya ipetroli ayikho ipetroli ithengiswa ngeforex akula nto ekhona into zakhona ziyadura ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanaje izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo so lo msebenzi elwenzayo madoda siqhubekelani phambili liveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kati vele empilweni kuphilwa kanjani noma ungumuntu nje ukuthi uyekhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungaze ufika ekhaya ukuthi vele uzovulokhu uhlupheka kade singikhuma kanje ngabe ngihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni ipetroli yakhona uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugidigidime sokuphelile sesiyophila kanjani ithumba abadala bathi ithumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokuseduze ukuthi lidubuke liphole
salibonani bathokazi lonke la elikhona kwezindawo ngezindawo ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha eMzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala ngathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha phela kithi okubuhlungu mpela kuyikho okungiphatha kabi insuku namalanga emihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye uhulumende lwana olenhliziyo elikhuni inhliziyo embi unomoya omubi lohulumende okuyukuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba le mali ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikidibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuke kwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la abantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami mina ezavelokha isiwa every day loko kuyabe kujenaretha ukuhlupheka kwemihla lemihla othi leyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje ezahlala beyabuzela ilizwe lonke begijigijima bengazi le nto abayigijimisayo okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi ngabheka ukuhluphe kathina esikuhluphe kayo kuyinto eyenziwa amasipom eyenziwa ngurhulumente esinye zibuza ukhathi manje lokho yabe ekhala ngakho yena yini uhulumende ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka kuhlupheka lokhu esikho manje akudala izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudala ngohulumende ngoba abantu basezimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe nanku uyabaibhalela amathuba lama-passport la wenza kuba nzima ukuthi atholakale uhulumende uyazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi inhlobone kahulumente abantu labana bona umoya omubi ukuthi izinto zobe fanele zibonele kibo kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile onke umuntu adle njengegondwane egijima icabanga ukuthi heyi kusasa kusasa yonke nje into umuntu sihlala nje ehluphekile emboyeni wakhe impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa kupheleni komnyaka namhlanje bevele ngxoxompikiswano idebate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni le-Des Moines, e-Iowa, lapho uqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba bazakwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika.
Hold up.
ingoma kaDlamDlam loboyoyo besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, siyacelebrata umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami nguChris Gande, siyadibana njalo sikhathi 6.